Impumela yeDNA etholwa ngamankampani la iminyezela emsakazweni lakubomabona kude kunhlelo ezibaliswa eyeThe Closure DNA Show leTilda Live Zim Show phambi kwalabo abayidingayo. Umanyano lo uthi amankampani la awabhalisanga kugatsha lwezempilakahle olwe-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe lolwe-Health Professional Councils in Zimbabwe. Iningi elilandela lezi nhlelo liveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Omunye walaba ngumnumzana Henry Sithole, yena othi imbiwo ye-DNA akumelanga iphume kuntathela izindaba.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi bavumelene, njalo umfazi kamindezelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo. Ngakho uthi nashina uyabona ngani abantu bavumelene kanti umfazi ungendezela? Amadoda akhanya ayaluthakazelela indaba lolu, kodwa into ekhona yikuthi abafazi abaningi bagcina sebevunyiswa ngenkani.
Amazi la agcizelwe ngumnumzana Peter Saini.
Ukubona kwami mbona kungalunganga ukuthi bevalisho kathinasha, ngoba isikhathi sonke lesi kusenzakala bebelokhu bethule. Number two, uthinashe uphoste incwadi ezidefenda lapho esithi yena bebengamtshelanga, bebengamniki warning, bebengamniki warning ukuthi eminto yona leyo, so meaning they are doing this behind his back without consent. So anguboni mina kufanele ukuthi bevale i-company yona leyo, kumbeni isithupha anaso esekupractice khonoko.
Kodwa umnumzana Michael Sibanda uthi umnumzana Mgabe wenza umsebenzi omuhle ngokuveza amabizo abanikazi abantwana.
Umsebenzi owenziwa nguTinashe Mgabe hayi uyavukeka njalo uyancomeka, ngoba singakhangela ukuthi akwenzayo kwenza ukuthi iqiniso liphume lazakale, ngoba esikhathini esiningi amadoda sidlala siku-disadvantage ngendaba zokuthi kwesinye isikhathi uyathola ukuthi umuntu usebenzela kashani okwenzakala ezindlini umuntu webe engakwazi. Njalo ziningi izinto ezenzakala ebantwaneni, lakithi nje esabe sihlezi labo abantu labo mama bethu bona labo abezindlini abayibo abayenza into ezinjengazona le.
Imizamo yokuthola imibono kamnumzana Mgabe ngodaba lolu yehlule, kodwa inkampani yakhe yethule umbiko isithi kayisoze yethuselwe ngodokotela laba ngoba iqhuba umsebenzi wayo ngokusemthethweni. Eminyakeni esanda kwedlula umnumzana Mgabe ubikwa wapha isizalwane seZimbabwe kwele Australia unkosikazi Abigail Pranks impumela eyavela ukuba ayisiqiniso. Unkosikazi Pranks ubikwa watshiywa ngabazali bakhe esanda kubelethwa, wasegcinwa ngabanye e-Australia, njalo ngemva kokudingisisa wathola ukuthi ayisibo abambelethayo. Ebuzwa ngempumela le, uMgabe wafonela amapholisa esithi abantu abazama ukumbuzisisa ngodaba lolu bazama ukumthumba. Asenelisanga ukukhuluma nonkosikazi Moyo Karisa Mimba ngalolu daba. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.